Lami ngithathele lithuba lokubonga uMavelas. Siyalamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 5 kuMbimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyini ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi lamaKristu lilokhu linanza ikhefu lePhasika ele Easter eliqalise ngolwesihlanu njalo eliphela kusasa ngomvulo.
Lathi sakuthatha kumaJuda bona ababe nandelela ukuthi bali akuyilanga ababe yenza umhlatshelo kanye ngomnyaka unikelwa ngomnyaka kumbe umphristi omkhulu.
Abalwela amalungelo oluntu bemukela isigwebo esethulelo amadoda amabili eHarare abikwa anqunula owesifazana esithi kaqokanga ngemfanelo.
Kuzaba ngumzekeliso kakhulu, isifundo kakhulu kubo windi labo akade sebesenza engathi umthetho usezandleni zabo. Koza kacabanga ukuthi akwenze, uzacabanga inyanga lezi eziphiwe laba abanye ahle ayekele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Iningi lamaKristu lilokhu linanza ikhefu lePhasika ele Easter eliqalise ngolwesihlanu njalo elikhangelelwe kuphela kusasa. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisemazweni angcelelane lelizwe agoqela iSouth Africa leBotswana zisemakhaya lamuhla ngenjongo yokugwejisa lemuli lezihlobo. Lanxa abanye beziphumulela nje ngoba kulikhefu, umfundisi Raymond Motsi oweChristian Alliance uchasisa ngokuqakatheka kwalelikhefu empilweni yamaKristu.
Ikhefu lethu lePhasika njengamaKristu liqakathekile okudlulisa amalanga ngoba yikhefu elokhu kukhumbula ukufa kukaJesu esiphambanweni efela izono zethu. Ngakho-ke akula okunye esingakutsho, esingakubamba, esingakukhuluma kungamela isiKristu ukwedlula iPhasika. Yikho lathi sakuthatha kumaJuda bona ababe nandelela ukuthi bali akuyilanga ababe yenza umhlatshelo kanye ngomnyaka unikelwa ngomnyaka kumbe umphristi omkhulu.
AmaKristu wona elokhu elinanza kakhulu yini leli khefu lokhuyana ababekwenza kuqala kokuthi behambe bayihlala kwezinye indawo lize liyephela leli khefu kumbe kathesa basenelisi ngenxa yokuma komnotho welizwe?
Kulokhuyana kukhona kutestament endala kwakutshengisela ukuzimisela kwabantu ukuthi bakhanye ukuthi bayakhipha yonke into esemzini emzini yabo kumbe emdeni eyake ile mvubelo, ngoba imvubelo imela isono. Yikho babefuna ukuthi babone ukuthi khona bayahlanza indlu yonke, lempahla yonke iyabe ikhona endlini ukuthi kungekamvubelo, ngoba kwakubakhumbuza indlela abaphuma ngayo bevela eGibhithe besiya eKhana. Baphuma ntambama bengalungiselelanga lokudla ekade belakho. Kwakuyikudla okungaphekwanga, kwakungavuthwanga. Yikho kwakubakhumbuza senesiyana isikhathi ngendlela uNkulunkulu wabakhulula ngayo bekhona ngayo eGibhithe.
Njengezinkonzo lokhe liphathisa yini abaswelayo ngalesi sikhathi?
Siyaphathisa sibili indlela esiyenza ngayo ukuthi khona silabantu abadubekayo, silabantu abahluphekayo, yibo esibananzelela kakhulu ngoba kuyasikhumbuza umsebenzi uJesu awenzileyo efela izono zethu, athi njengomuntu olecala yena engeyacala kodwa efela icala lethu. Yikho ukusiza abantu kutshengisela singathi thina isimo lesimilo sikaJesu efela izono zethu. I-problem nje esihlangana layo lezi nsuku ukuthi amaKristu amaningi kasiselani lokuthi iBhayibheli lithini. Singani sesikuqakathekisa esikutholayo kuphela, yikho ekule problem kathesi.
Lo mfundisi Raymond Motsi isiphathamandla somanyano we-Christian Alliance obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Uzulu wesigaba seBambathi ePlumtree lezinye izigaba ezinqelelane lalindawo ezigoqela indolwane imakhulela imbimba lejujume zithi zilakho ukulahlekelwa izifuyo zonke lonyaka ngoba idamu elikhulu lemabhongane lilakho ukuphela amanzi okunatha yiloba nini. Izakhamizi lezi zithi ngemva kokudubuka kwaleli damu nyakenye kazizange zithole uncedo ezalucelayo kuhulumende. Ezinye izakhamizi zithi inkomo zazo seziqalisile ukubanjelwa edakeni. Kuleli damu zizama ukufinyelela amanzi amalutshana akhona. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, untungameli inkomo iStudio 7 uxoxele sakhamuzi seBambathi ePlumtree, uMnumzana Thebukani Ndleya.
Hawu, umumo kwalo nyaka ntungameli mubi, njengoba vele izulu alizaline. Idamu lelo kuthiwa iMaitengori Mabhongani demu vele akula umfula uzange ugeleze. Ngathi idamu latshaya last year, so akutholakalanga oluncedo lokuthi livalwe. Sazama by all means ukuthi sicele abecouncil or campfire basincedise labo khanya ngani kabalamandla okuvala kule lapho elatshaya khona. Loko amanzi anyana okuncane kwakungenile kwadlula konke ngoba idamu lingavalwanga.
Ngamanye amazwi uthi idamu ladubuka laswela abavalayo.
Hayi, idamu ladubuka laswela abavalayo kanti kakhulu sithembele kucampfire lecouncil ukuthi yibo abangasincedisa, but it seems angazi ukuthi kwaswelakalani or akula mali umnyaka odlulile. Amanzi amalutshana ayeke angani ageleza adlula wonke ngesizathu sokuthi idamu lalingavalwanga. Kuze kwayenza abantu nje ngezandla, otherwise benze ama-collection ukuthi bayavala, but unfortunately awuzange kube kusaba la manzi agelezayo up to today. Inkomo ziqala ukubharela at any time from now.
Ngiyazi balalele abakahulumende ngalesi sikhathi, ungabatshela waphamazwi phezu kwalolu daba?
Ukuthi ingatsha zikahulumende zilalele esingathi nje ma kuthi kuloncedo labo bangahamba bezibonela, zingakhuluma into abangayiboniyo ma kuthi bakhona. Then uncedo esingalucela yikuthi ma kuyenzeka for this year bezama ukuthi bezivalele ngoba already is late, akula ngenye indlela. Ngaphandle kwalokho besincedise kuma-engines la e-campfire bazivuzele wona ukuthi inkomo zikwanise ukunatha ngoba the whole umnyaka wonke lo akula lapho ezonatha khona kanye le nyamazana zabo.
Lo Mnumzana Thebukani Ndleya, isakhamuzi seBambathi ePlumtree. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakasi yaku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 12080, la ku 15775 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli inkomo eStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labatsha.
Ikudivana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli inkomo. Lamhlanje ngilonkosikazi Elinda Mpofu. Sikhangela udaba lwabo windi abagwetshelwe ukuhlala entolongweni okwenyanga eziyisishiyagalombili ngemva kokutholakala belecala lokunqunula omunye untombazana eHarare. Ngiyakwamukela kuhlelo Mampofu.
Ngiyabonga Nkomo, salibona izalaleli.
Ungathini ngalesi sigwebo?
Isigwebo lesi sihle kakhulu. Aluba ngabe ngile mali sibili bengizatshona ngisihla nginatha ngijabulela khonokho ukubana owindi laba baze bakuthola okwabo. Sihle kakhulu, siyancomeka kakhulu lesi sigwebo.
Siba ngumzekeliso oqinileyo yini olakho ukwenqabela izehlakalo ezifanayo?
Kakhulu, ngoba nxa ukhangela ukubana ungene ejele leZimbabwe,
vele khona amalanga amabili ngendlela esizwa ngayo ayisonto enhle kakhulu ngoba akula kudla nje le ndawo okuhlamba khona kubi manje laba baphiwe inyanga zonke lezi kuzaba ngumzekeliso kakhulu isifundo kakhulu kubo windi labo akade sebesenza engathi umthetho usezandleni zabo kuzaba ngumzekeliso kakhulu ngoba oza kacabanga ukuthi akwenze uzacabanga inyanga lezi eziphiwe laba abanye ahle ayekele umzekeliso omuhle kakhulu
owindi laba ngontanga wena njengosakhulayo lawe kuyini ongakutsho ngalolu daba
ziningi izinto eziye engqondweni yami nxa ngikhangele ontanga labo okwakuqala yikuthi kuvele baswele imisebenzi yikho bagcine besiya khona ngale kube ningowindi batone bezingenisentweni ezingelamsebenzi okwesibili ungananzelela engxenye vele babedakiwele ukudakwa ngoba esikubonayo ukuthi owindi banatha utshala kakhulu umuntu efika ekuseni ahlacasa ukunatha utshala babhema imba insango benzeni ngokunye kwesibili khona okwesithathu umuntu uyabe vele ekhule emulini okulokuhlukunyezwa khona umuntu uvehle wakhula engqondweni yakhe ezithela ukuthi omama vele ayisonto yokuhlonitshwa ngabesintwana nje mele benzele uzenzele umathanda phezu kwabo so mbona ngani izona lezi zinto ezintathu yizo ezigcina zisenza abantu bahlukunyize kakhulu usesemkhulu umganga welezi nhlanganiso ezifundisa ukubana omama bangahlukunyezi ngenxa yakhonoko
amajaha afana lala kuyini angakwenza ukuphatheka kumzabalazo wokulwisana lokuhlukunyezwa kwabomama
okwakuqala mbone ngathi kumele bona bahloniphe babekwazi ukubana omama banje nje ngenxa yokubana bazalwa baletha lapha emhlabeni ngomama yinto yakuqala kumele babeyazi engqondweni yabo okwesibili labo mele nxa kuthiwa kule mihlangano ethile efundisa nje ngamalungelo abomama la mele bahambe bayekuzwa ukubana hayi omama yisizwe ngokwakho ungananzelela yonke into ebukekayo ibizwa ngokubana umama ungananzelela isizwe singumama so yikho kutshengisela khona ukubana omama kumele bahlonitshwe kakhulu labona inhlanganiso lazo kaziye kubo intanga zona lezo amajaha asakhulayo ayebafundisa ngoba omunye abevele ekhule lakho engakibo kusala ukubana kuphume enguye yedwa nje ezimeleleda
abesifazana bona abahlukuluzwayo mhlawumbe basuke besabe ukuya emapholiseni ungathini kubo
emfuna ukukutsho ukubana nansi isigwebe esiphiwe abantu lokhu kuyikutshengisa ukubana amapholisa kanye lemithethandaba konke sebekhangela ngelihlo elinye nxa bekhangele okokuhlukunyezwa kwabomama sebevulekile labo ingqondo sebevulile labo inhliziyo akusemelanga sesabele emuva ukubana engxenye ngahamba ngiyekhuluma ngizabazayekela uku-act hhayi khathesi into ngani zini mamzonzo asiyene emapholiseni siyekhuluma ubana siyahlukunile
ubona abesifazana mampofu kukhona abangakwenza ukwenqabela ukuhlukuluzwa ngabesilisa
ngibona ngathi abantu kumele baxoxisane bazisisane ukubana baphila njani esigabeni kumbe endlini kumele abantu bafunde ukuthi bahlale phansi baxoxe esikuthi yi-communication and then nxa sesikhangela kulokho ukuthi abantu njengalaba abadajulela izigqoko nakho sokumele lathi njengabomama sinanzelele nje ukubana asihambise kodwa okuqakathekileyo yikubana abantu bakhulumisane ukwenzela ukubana kungabi lokuhlukumisa
phose lokugcina mampofu
emfuna ukuthi ngikutsho ukubana yebo umganga usesemkhulu yebo kambe laba babotshiwe kodwa sokumele sibili siqakathekise ukubana kube lokuzwisisana lokukhulumisana phakathi komuntu ongumama lomuntu ongubaba ukwenzele ukubana isizwe sethu nezigaba zethu kungabi lokuhlukumezana kwabafazi
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mampofu siyabonga
ngiyabonga mkoko
veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo nkosikazi Linda Mpofu. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilale.
Sibonge uNtungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labatsha.
Thina singabantwana abancane laba
abahlabethe
uyibola abantwana abancane mama
abahlabethe
uyithina laba abantwana abancane mama
abahlabethe
uyibola abantwana abancane bakaNkulunkulu
abahlabethe
uyibola abantwana abancane abahlala ethempelini
mabuyizolela
izingane zikaNkulunkulu usiyababona abantwana abancane abahlala ethempelini uyiba abantwana mama house abantwana mama
abahlala
uyiba
abantwana Abashala tembeleni
usizi usizi
usizi tina
usizi emhlabeni
usizi
mama
usizi tina
usina usizi madu
ngoba
siyeluswa
yena tina
usina mntwana kaNkuluNkulu madu
Sizi
mama
Sizi tina usina
abantwana abancane abahlale
Sizi
mama
Sizi tina usina
swayimvana
abantwana Sizi tina usina
swayimvana
madoda bo Sizi
mama
Sizi tina usina
njenge
Sizi
Sizi
tina
usina bita lolo thando mama
Sizi tina usina
ngobanja
uma
sesihlele
bu Sizi tina usina
sesibona amanxele sadlule zakho
Sizi
mama
Sizi tina usina
Umculo weBlack Mambazo othi abantwana ngesikhathi abanye benanza iPhasika silethemba liukholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 eWashington DC. Ayike isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke ngakho ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.